Murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa na.
Sokuizika tisenda vaku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kwalambulela ngenjabulo lenkulu kuStudio 7 ngolesibili mhlaka 1 Mbimbi 2022, uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ekuthuthukiseni iholo lababalisi. Kuza kubakhona ukunanzelelwa kwababalisi labo bathe bazithuthukisa kwezemfundo. Balakho ukuthi bengezelele iholo kulandela isibanga leso athe basifika. Kuzaba khona ukuhlonipha ababalisi ngokuhamba kwesikhathi bathuthukiswe njalo baphiwe iminyaka yabo ababeyitholile kusukela ngo-2012 kuzofika khathesi.
Emizameni yokuthuthukisa inhlalakahle yezisebenzi zakhe. Uhulumende uthi uzathuthukisa indlela ababalisi abaholiswa ngayo. Siya ngokuthi balesibanga siphi semfundo kanye lokuthi sebehlezi emsebenzini okwesikhathi esingakanani. Undwendwele mota zebutho lakwele Russia olude okungaba ngamakhilomitha angamashumi amane soluze lwafika duzane lesigodlo sele-Ukraine iKyiv. Ukwesatshelwa ukubana ele Russia selifuna ukuqinisa impi yokuginqula uhulumende walelo lizwe. Umongameli Joe Biden welemeleza wethula umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Union namhlanje ntambama ikhangelelwe ukuphatha udaba lokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Emizameni yokuthuthukisa inhlalakahle yezisebenzi zakhe, uhulumende uthi uzathuthukisa indlela ababalisi abaholiswa ngayo. Kusiya ngokuthi balisi bangasiphi semfundo, ingaba yidiploma, idegree, imasters lokunye, kanye lokuthi sebesebenze okweminyaka emingaki. Uhlangothi olubona ngezemali olwe-treasury lubikwaso lubeke eceleni izigidi ezilikhulu lamashumi ayisithupha zamadola eZimbabwe, $160 million. Yokufeza lo msebenzi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababalisi bakhalale umsebenzi ngokuvulwa kwezikolo mhlaka 7 Mhlolanja bethi abenelisi ukuya emsebenzini ngaphandle kokuba bethole iholo ababelithola ngomnyaka ka-2018 lamadola eMelika aphezu kwamakhulu amahlanu i-$540. Babuyele emsebenzini ngemva kokuba umqhatshi ethe ongasoze abuyele emsebenzini kufika umhlaka 22 Mhlolanja uzathathwa njengomuntu osetshile umsebenzi. Isinqumo sokuguqulwa kweholo lababalisi sibikwa sivele kumongameli Emmerson Mnangagwa njalo sikhangelelwe ukuqala ukusebenza ngayonale inyanga kaMbimbitho. Ukwengezwa kweholo kukhangelelwe ukuthuthukisa ababalisi abahlonishwa ngokuzimisela kwabo ngokufundisa isizwe seZimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Union, uDokotela Sifiso Ndlovu, uchasisa ngesinqumo esithethwe nguhulumende lesi.
Inkundla ye-National Joint Negotiating Council icindezele njalo owaphuma kunkulumo ezedluleyo ekuthuthukiseni iholo lababalisi. Kuza kubakhona ukunanzelelwa kwababalisi labo bathe bazithuthukisa kwezemfundo. Balakho ukuthi bengezelelwe iholo kulandela isibanga leso athe basifika. Kuzaba khona ukuhlonipha ababalisi ngokuhamba kwesikhathi bathuthukiswe njalo baphiwe iminyaka yabo ababeyitholile kusukela ngo-2012 kuzofika khathesi.
Uqhubekela phambili uDokotela Ndlovu ethi uhulumende uthembisile ukuba imali yokuthuthukisa iholo lababalisi ikhona.
I-20% leyengezelweyo izabe isibuya njalo isifakwa phezu kweholo elithuthukisiweyo kulandela ukuguquka lokho. Lokho sikwazisiwe, sakutshelwa, sakuthembiswa uNongqongqoshe wezimali othe ikhona imali aseyifake eceleni ukuthi anhloniphe ananzelele ukuqeqesha kwababalisi kanye nesikhathi ababekiswe emsebenzini.
Umnumzana Themba Kuyemoya, isikhulumeli se-Amalgamated Teachers Union, uthi bona bafisa ukuthi iholo liqale lilungiswe andubana kuholiswe ngezicoco.
Okwakuqala sithanda ukumbonga uhulumende nxa ekhuluma indaba enjalo. Sifuna ukuthi thina njenge-athuzi uhulumende aqala sinikeze i-basic salary eqondileyo ekiyo esiyicelayo, ngoba nxa ungu-upgrade-a ngiku-zero ungu-upgrade ungisa ngaphi? Singaba la i-basic salary yami ye-540 sesingaqala-ke ukukhuluma nge-seniority. Kubalulekile ukuthi abantu bakuzwisise khonokho, because umbaliso le-25 years ukhona njengombaliso le-2 years.
Umnumzana Raymond Majongwe, unobhala wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uthi bazajabulela ukwengezwa kweholo labo nxa sokufeziwe ngumqhatshi.
If government wants to tell us that they've done anything, let them put the salary scale. Let them graduate the differences and let's see what they are talking about. Lest we then only discover that they increased the 20 RTGS.
Uhulumende uma efuna ukusitshela ukuthi kukhona sekwenzile, kafake isilinganiso seholo lethu sibone ukuthi ukhuluma ngani, ngoba sizajabula kanti ufake i-20 RTGS athi yena imali yokunanzelela labo asebesebenze isikhathi eside. Lokhu kakube isinqumo uhulumende azimisele ngaso. Okwakhathesi asiyikujabula singakaboni ukuthi uhulumende ukhuluma ngani.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wogatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba ucingo lwakhe belungangeni. Kodwa ekhuluma lephephandaba le-Chronicle uchaze ukuba kusukela ngalinyanga kaMbimbitho uhulumende sezaholisa ababalisi ekhangela iminyaka umbalisi aseyisebenzile. Lokhu kuzathuthukisa labo asebesebenze iminyaka eminingi, njalo kukhangelwe lalabo abaqeqetshe ngokungaphezulu, labo bazaholiswa ngesilinganiso esiphezulu. Ugcizelele ngokuthi ulesiqiniseko sokuthi ugatsha olukhangele ngezemali luzafaka amadola eZimbabwe ayizigidi ezilikhulu namashumi ayisithupha, i-160 million, yokufeza lumsebenzi. Kodwa uthi ubona engani uhlelo lolu luzadinga imali ephezulu kwaleyo efakwe nguhulumende, njalo unethemba lokuthi njengoba uhulumende etshengisele ukuzimisela ukuthuthukisa iholo lezisebenzi zakhe ngalesi sinqumo esitsha, uzakwengeza eyinye imali phezu kwaleyo aseyithembisile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ubhova evalela lokubisela izizalwane zeZimbabwe ekhaya ezancitshwa imvumo yokuba yiziphepheli kulelo lizwe. Lokho kulandela olunye njalo uhlelo lwanyakinye olwenziwa nguhulumende lo lokubisela abake bavalelwa ejele babhika besetheswa amacala okwephula imithetho yaseNgilandi. U-Ezra Jesus Vanda we-Studio 7 zethulela lolu daba.
Zikhala ezimathonsi izizalwane zeZimbabwe abazigoda bezivalela kuma-detention centers ukuze bazibisele ekhaya. Kulezizalwane zeZimbabwe ezedlula 100 ezibuya sezivalelwe ema-detention centers eNgilandi kuyonale iviki bakhangelela ukubiselwa eZimbabwe ngolwesithathu. Umnumzana Welcome Bob ngomunye ophakathi kwalabo asebemelele ukuphindiselwa eZimbabwe kusasa.
Mina ngise-Brookhouse e-detention center ese-Brookhouse. Bafuna ukungibisela ekhaya njengasalamsika langafika lapha ngaphela i-Amsterdam. Ngafika ngo-2005 December. Ende 17 years nginapha.
Umpofu bamvalele esiyazibika emahofisini yogatsha lwendaba zasekhaya kwele Bhilitane ngezikhathi ezidalwe, ngoba kungumthetho wokuthi abakuleso simo sokungabi namaphepha obavumela ukuhlala kulelo lizwe okusemthethweni beze ukuzozibika nyanga zonke besiyosayina amabizo ukuze bazakale ukuthi bangaphi. Ekhaya uthi kasela hlobo, ngakho-ke akakwazi lokuthi uzakwenza njani.
Fike sengafika ngo-2005 ngahle ngaklema ngingena e-airport eyithu. Namhlanje balokho bengayithatha indaba yami.
So bakuvimbele usiyasayina?
Bengihlezi ngumuntu osayinayo yonke le iminyaka. Ngathi ngisiyasayina bangibamba. Imoli yami yonke abafowethu abazali bonke sebajona. Angila lapho engakhona.
Omunye ovalelwe ku-detention center umnumzana Memory Moyo ohlala edrobheni le-Sheffield yena uthi kukhangelelwe ukuthi bazamkhulula kusasa.
Hayi, mina yimi nje kuphela ngangenza imisteka. Hayi, mina ngangenzanga i-fresh claim, so anti-fresh claim. Babethe ngenza i-fresh claim, mina ngangayiyo. Yami nasengiyenze. La uza ngithi mina ngiyaphuma noma kusasa.
Nanxa iningi lalabo abavalelweyo lingabantu abalemuli zabo babiselwa ekhaya bethiya ingane lamakhosikazi abo. Umnumzana Robert Kamanga wafika ebhilitali esemncane njalo ngomunye walabo kuthiwa abiselwe ekhaya ethiya abantu abakhe.
Indaba ekhona siyathathwa ngenkani kuthiwa imuli zethu isizathu bathi sanxitshwa amaphepha okuphephela bafikisela ezimbabwe bona besazi sabaleka khona ngelabantwana abathathu njalo omama babo yizizalwane zebhilitane.
Umnumzana Phanyika Karimazondo ngenhlanganiso emela ilungelo lezizalwane zezimbabwe ezicela ukuphephela ebhilitane eye Restoration of Human Rights yeleke ukuthi basebenza nzima namagqotha bezama ukuvimba ukubiselwa kwabantu ekhaya.
Thina abe-Rose Zimbabwe namabandla alwela ilungelo lobuntu siyazama ngazo zonke indlela ukuthi laba bantu bangabuyiselwa eZimbabwe. Iningi labo ngabantu abasuka eZimbabwe besesebancane njalo bachiya imuli zabo lapha kweleBrithani mabe ngabuyisela eZimbabwe. Njalo sisebenza namagqweta athize abazama ukumisa ukubuyiselwa kwalaba bantu.
Ngomnyaka ka-2019 uhulumende weBrithani weZimbabwe bavumelana ukuthi izalwane zeZimbabwe sezingabiselwa ekhaya nxa zingelangwalo zokuhlala eBrithani kungeladubo. Ngomnyaka ophelileyo kubiselwe inani eliphezulu labantu elake langena ejele ngamacala. Okwamanje sebedobha abangelamaphepha okuhlala la. Ugatsha lukahulumende weBrithani olubona ngendaba zasekhaya olwe-home office lwalile ukukhuluma ngezizathu zokubiselwa kwabantu ekhaya kodwa bathele i-Studio 7 ukuthi baya phambili ngohlelo lokubisela bonke abantu abangenamaphepha okuhlala kulelo lizwe. Ngiyimele i-Studio 7 ingapha ngase-Gatwick Airport, ikamela mngezwa Jesus Bani.
Undwendwe lwemota zebutho lakwele Russia olude olungaba ngamakhilomitha ngamashumi amane soluze lwafika duzane lesigodlo sele-Ukraine iKyiv ukwesatshela ukubana ile Russia selifuna ukuqinisa impi yokugenqula uhulumende walelo lizwe ngemva kokwehluleka kumalanga amahlanu adluleyo. Izolo yebusuku amabutho akwele Russia adubule ibhomba edolobheni le-Kyiv labulala abantu abalishumi okukhangelele ukuthi umongameli Vladimir Zelensky athi amabutho akwele Russia asebulala uZulu Mahlayana okulicala phansi kwemithetho yamazwe omhlaba. Kubikwa kulabantu abavela kwamanye amazwe asebebhalise ukubana bafuna ukuyaphathisa uhulumende weUkraine ukulwisana lebutho lakwele Russia. Ugatsha olubona ngokwenzakala phandle kwelizwe olebandla le-Citizens Coalition for Change Diaspora Network oseluphathise izifundi zeZimbabwe ezikwele Ukraine luthi sokusele izifundi ezingaba ngamashumi athize ezikwele Ukraine. Unobhala ugatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende usephathise izifundi ezidlula ikhulu 118 kuthi sekusele nje ukuzithengela amatikiti okuya ekhaya. Ukuhlaziya lolu daba umnumzana Tifa wajaphi phangodube uxoxe lo Chris Gandhi weStudio 7.
Impi le siyibonayo isenzakala eRussia okuyimpi eyayingafanelanga ukuthi ngabe siphezulu kwayo namhlanje, impi eyayifanele ukuthi ngabe yagwenywa ekuqaleni into le ingakaze deteriorate ibe sesibalweni esikhulu kakhulu. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kwaba lokucwasana kokuthi yena ngabe ngubani lo hlongoza impi, bakuthatha lula, bathatha ukuthi okushuthi angeke kuze kwenzakale lokho. Yingakho sesibona namhlanje iRussia yagcine sihambe sisiyahlasela laphana. Kodwa babefake ukuthi bazwi sise ukuthi iRussia isikhalazo sayo ikhalaza ngani ngenxa yokuthi iRussia yayikhuluma iconcerned ngesecurity yayo nxa ingabe mhlambe ilizwe elingumakhelwane layo okuyilizwe elaliphart of iSoviet Union abasayina isivumelwano abasayina ngaso ngo-1991 isiye yahugwa iNATO ukuthi ayibuye kuNATO. Kwachiya iRussia ibone ukuthi sizasalishe elangeni egcineni zagcine isiyodwa ngoba-ke siyazi ukuthi ebaningi bayakhuluma ukuthi i-Ukraine is a sovereign state efanele ukuthi izithathela ama decision yayo yodwa kungela muntu oyinqabelayo kulokho ekufunayo kodwa ke kula ma security concerns abe sesenza ukuthi nxa iRussia ingavumela lokuthi kwenzakale ase undermine indlela iRussia efakuthi operate ngayo ikakhulisisazi ukuthi ingeyinye elizwe eliphezulu kakhulu endaweni zezikhali engafisiyo abangama competitors neAmerica ingakho iAmerica sonke isikhathi iyadinga iyakufisa kakhulu ukuthi ngabe ingathola indlela yokuthi ingasondela njani ibe siduzane leRussia okwenza ukuthi yena sikustarta izinto ezenzakalayo phakathi kwelizwe leRussia.
Wona amazwe omhlaba ubona engangenela njani njengoba kusesatshelwa ukuthi eleRussia lingagcina lisebenzisa izikhali zembubhiso ama-nuclear weapons.
Amazwe amaningi babukande into leyo sengathi bayishaya indiva bayenza sengathi ababoni kodwa ke into leyo isiphetho sayo izahlupha kakhulu. Njalo kathesi abanye khona sebeqala ngathi baphakama kancane ngenxa yokuthi sebezwe uPutin esithi uzaphosela izikhali ze-nuclear elizwe lase-Ukraine. Kodwa ke okuyinto okufana ukuthi ngawo yavela yasukunyelwa kudala. Indaba zama-sanction lezi abalokhu bekhuluma besithi ama-sanction. IRussia lilizwe yabaqala ukuthi babona ukuthi into leyo izabafikela kusuka kudala, bazilungiselela kudala. So ama-sanction la azasebenza kodwa akasoze asebenze kakhulu. Azasebenza mhlawumbe azazwisa ubuhlungu labo abakade behwebela, kade besebenza bekwamanye amazwe abanye lezi izikhulu ezisebenza kwamanye amazwe esezile mali zazo abale mali zabo esezifrize. Kodwa ke yona iRussia yena ngokwayo kuzathatha isikhathi kakhulu ukuthi baze bayidilize ngenxa yama-sanction labo afakayo. Ngabe kuya ngendlela engifisa ngayo ukuthi ngabe bayahlala phansi bangahlali phansi becabangela elabo isayidi. Well, abahlale phansi ngoba iqiniso nxa sikhuluma i-Ukraine noma engaze ihambe ejoyine i-NATO noma ayijoyinanga i-NATO angibona ukuthi isikhona isidingo esikhulu kangako esingenza ukuthi abantu kungaze kuthona abantu abaningi kangaka ngenxa yokuthi i-Ukraine ifuna ukuthi ajoyine i-NATO.
Lo bekungumnumzana Tifa wajapi Pangotube isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Bhilithani ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseLondon. Ukuqhubeka kwempi yakwele Ukraine ubhubhane lwe-COVID-19 kanye lezenotho zindaba ezikhanyelelwe ukuphathwa kabanzi umongameli Joe Biden wele Melika lapho esethula umbiko wakhe oqakathekileyo owe-State of the Union lamhlanje ntambama. Lo mbiko awethula phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe kulapho umongameli aveza akwenze ngomnyaka ophelileyo. Owalo nyaka wona uBiden wenza kule ndaba eziningi okumele azichazisele uZulu waseMelika. Abesigodlo sikamongameli abe-White House bathi uBiden uzaphatha kabanzi udaba lokuhlaselwa kwele Ukraine nele Russia esipha umbono wakhe ngale impi lasekwenzile emizameni yokwehlisa ukuchitheka kwegazi likaZulu wase-Ukraine ongelachala. Uphenyo osoluthe lwenziwa kwele Melika luqhutshwa ngabenkampani eye-Gallup luveza ubana isilinganiso sabantu abasekela okwenziwa nguBiden sehlile sisuka kumashumi phose ayisithupha ekhulwini 57% sisiya kumashumi amane lanye ekhulwini 41%. Wake waba ngumongameli owanqutshwa nguBiden umnumzana Donald Trump ngomunye wabalokhu bekhokhela ekusoleni umbuso wakhe lezinqumo azithathayo. Edabeni lwentuthuko yomumo wezenotho umongameli Joe Biden ukhanyelele ukuzama ukuqinisa ukudinga usekelo lwamalunga edale lephalamende ele-Congress ukuthi amsekele kwinhlelo zakhe zokubuthanisa imali yokuthuthukisa umnotho welizwe. Kuphenyo lwabe-Gallup lolu abantu abaningi bayamsola uBiden besithi umnotho welizwe umi manzonzo, iningi labantu alilamsebenzisi isifindo semali lokhu sisehla nge-inflation, amafekithali amaningi angasebenzi kuhle osokudala ukubana kube lokusilela kwempahla ezitolo. Konke lokhu bathi kungabe kubangelwe ukuqhamuka kwe-COVID-19, impi yase-Ukraine lokunye kodwa abangasotheseki ngakho ngamanyathelo lezinqumo zakhe zokulungisisa lesi simo. Okuseleyo ukuthi uZulu wonke waseMelika lasemhlabeni jikelele uzabe elalele ukubana umongameli Biden uzalethani okutsha empikweni wakhe wanamhlanje ntambama ngo-9 ebusuku owe-State of the Union. Ingxoxo ezicubungula izenodo zithi isisindo sedola leZimbabwe siqhubekela phambili sisehla nxa liqhathaniswa ledola leMelika. UChris Gandhi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisehla nxa liqhathaniswa ledola leMelika. Lokhu sokubangele ukuthi intengo yempahla ezitolo iqhubeke iqonga. Emkambo wemali osemthethweni idola leMelika selithengwa ngamadola eZimbabwe alikhulu lamachumi amabili. I-1:120 uthi emkambo wensitha idola leMelika selithengwa ngamadola eZimbabwe adlula amakhulu amabili. Ingcwethe ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okunye okungaba kubangela ukuthi isisindo semali yeZimbabwe sehle yikuthi uhulumende uhlezi ebambe ngamandla uZulu ukuthi asebenzise idola leZimbabwe kuphela.
Kaningi intengo yemali ukusinda kwentengo yemali kuqondane lokuthi uZulu imali yakhona uyithanda kanjani. Sokusithi inkulumo zikahulumende ezokuthi imali yalapha eZimbabwe amaZimdola yiyo imali iyabigcina sisetshenziswa yenza ukuthi abantu babe lokwesaba lokwethuka ukuthi imali yakhona izaphenduka isetshenziswa kufa kube lomthetho wokuthi imali yangaphandle ayisasetshenziswa. Yikho kwenza ukuthi intengo yemali isisindo semali yalapha sibiloke sisehla ngoba inkulumo zikahulumende ukuthi uza force amaZimbabwe kwenza uZulu ukuthi asebenzise imali yalapha lalokho ukuthi vele imicabango kaZulu esithi khona ngesikhiwa ama-perceptions ne-confidence nxa kusehla intengo yemali layo iyabiloke isehla ngoba siyazi ukuthi vele yona kayisetshenziswa kakhulu abantu abaningi bazama ukudinga imali yangaphandle eyalapha eZimbabwe imali iyabisingasela sindo ngoba abantu kabasayithandi yikho ivamuthi ibisehla.
Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi okunye ukwenza ezomnotho zingahambi kuhle inkohlakalo i-corruption.
I-corruption eZimbabwe kusibanga esiphezulu kakhulu ukudlula amanye amazwe yahlanganisela uSouth Africa kubangelwa kakhulu yi-economy yeZimbabwe ekuthini umuntu wonke ukuzaphile ukuzasurvive sokumele ukuthi abe lenye indlela ayenza ngayo imali eseceleni angayisiyo umsebenzi ayawusebenzayo. Yikho ke uzathola ukuthi kumbe ngamapholisi emgwaqweni abe sebona ukuthi nxa engabhadalisanga abantu izimali umholo wabo awuthengi lutho. Yikho ke baphila ngemali zona lezo ke abazithatha emgwaqweni. Yikho kuba ngcono ke ukuthi ariske umsebenzi kulokuthi athi yena uzaphila ke ngeholo lakhe leli lama-RTGS kanti emgwaqweni bathola i-hard currency. So indaba lezi ke ze-corruption ke eZimbabwe hayi aziyehli ke ziyaphambili kubangelwa kakhulu ke ngumikhonomo welizwe ukuthi ke abantu bayasebenza kodwa imali abayiholayo kayithengi lutho. Umuntu angasebenza ahole sokumele athathe imali ayiholileyo ebizwa kuthiwa yimali ayethenga enye imali, imali eyethengayo ke dola leMelika kumbe amarandi. Yikho ke hayi ukuthi ke indaba ze-corruption zehle eZimbabwe kuzothatha isikhathi. Umikhonomi yomele ulungi abantu benelise ukuthi bahole izimali ezithengayo impilo ibe ngcono izayehlisa ke izinga ke le-corruption leli selibona seliqanse kakhulu.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Evidlela Ncube uthi okunye okungaba kubangela ukuthi isisindo semali yeZimbabwe sehle yikuthi ezombusazwe azilungiswanga kuhle.
Amandla emali isisindo semali kasingokuthi uhulumende ufuna ukuthi ayifake ngaphi akusebenzi kanjalo. Amandla emali iwazuza ekutheni abantu labosomabhizinisi bayithemba okungakanani okuthiwa yi-market confidence. Okwesibili amandla emali avela ekutheni umnotho welizwe uqina okungakanani. Ngekube le mali eqinileyo umkhono ungaqinanga kulula nje khona lokho. Nxa ufuna ukuthi uqinise imali uyaqinisa ezenotho. EZimbabwe ezenotho zibulawa yipolitiki kumele kulungiswe ezombusazwe kuqala ziqonde zibe ileziyana eziza kwenza ukuthi abantu abalemali abangaphandle bayilethe elizweni okuza kwenza ukuthi i-industry isebenze ithengisele ngaphandle kube i-foreign currency okuzaletha ama-tourists izivakatshi zize zibuye nemali yangaphandle. Kuningi okufanele kwenziwe kanti kokukhulu ipolitiki ibe iliyana ehlalisekileyo ethembakeleyo ukuthi avotelweyo uza wazuza amandla ombuso, hayi ukuthi avotelwa athanga wina abanye bale. Zonke lezo zinto zingalunga amandla emali abakhona. Okwenza kungalungi konke lokho amandla angabikhona yikuthi izinto zonke lezo kazilunganga.
Uhulumende uyala isicelo sengcwethi kwezenotho sokuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika njengokwakhe kwenzakala ngesikhathi sikahulumende womanyano. Kodwa yena uhulumende uyafunga egomela esithi asoze avumele lokhu kwenzakale.
Uhlelo lapho esikhangela ukuphathelane lokubhekane labatsha namhlanje sixoxa lomnumzana Ashley Phunye obona ngezokuqhutshwa kwehlelo enhlanganisweni ye-Citizens Manifesto. Sigxile kakhulu kudaba lokuphatheka kwabatsha kukhetho lwama-by-elections olwenziwa mhlaka 26 Mbimbitho. Asizweni ingxoxo ayenze lo Mike Hobe we-Studio 7.
Ukhetho lolu luqakathekile kakhulu ngoba njengama-citizens abahlali babuleli kumele sibe le-voice, kumele sibe le-lizwi elifikayo kuma-processes achiyeneyo eZimbabwe. Ngakhangela ku-legislative, e-parliamente, ku-judiciary, ema-court ethu, executive, presidium yethu, kumele ilizwi lethu lifike khona ngayo. Ngakho siyabona ukuthi emva sokwenzakale ama-recalls, ebathi khona ama-recalls abantu bemthetho, ama-recalls la asekhiphe abantu abakhethwa ngabantu beZimbabwe. So okutsho ukuthi i-parliament ayisela abantu abaningi ababekhethwe ngabantu. So okutsho ukuthi abantu abaningi abasamelelwanga e-parliament. Ngakho-ke thina sithi kuqakathekile ukuba i-parliament ibe balance, i-parliament ibe lama-views from abantu abachiyeneyo. Angeke ibe i-parliament ekhuluma the same language, but sifuna i-parliament eba le-diversity, i-parliament ezwa imbono yabantu abachiyeneyo, so that kuyakhwe ilizwe. Ngoba ilizwe aliyakhwa umuntu oyedwa, ilizwe liyakhwa umuntu wonke. So nxa umuntu wonke engekho involved, xa umuntu wonke engakhulumanga, xa umuntu wonke engafaka ngelizwi lakhe, then akula lizwe liyakhwayo, because wonke umuntu kumele efake i-contribution yakhe ukuze ilizwe liye phambili. Izitina eziyakha umuzi ziningi, angeke uyakhe ngesitina esisodwa. So zonke izitina ziqakathekile ngokuchiyana kwazo, kumele zishiyane but ziyakha umuzi ukuze ubambe uqini. So ngakho-ke i-by-election iqakathekile ukuthi ilizwi lethu njengama-citizens lizwakale, kube lama-representatives avela kithi esiwakhethileyo.
Khangela ukubona abantu abaningi abasakhulayo bengena kukhetho lolu bencintisa. Kuqakathekile okungakanani ukubona abantu abasakhulayo abaningi besidayi labo bafisa ukungena kukhetho lolu?
Awontanga, I think kuqakathekile ngoba sokuyisikhathi, you know. Sikhula sasitshelwa kuthiwa singabakhokheli bakusasa. Ikusasa lethu selifikile, asingeke sibe lokho sitshelwa kuthiwa singelakusasa. Siyazi siguge phela isosa lingakafiki. So kumele isosa lethu sibe kwase sifikile isikhathi sokuyisosoneso. So sokumele sikwazi ukuthatha ama-spaces ethu, sokumele sikwazi ukuthatha ama-position ethu, ngoba la ama-position ngawethu. Ungakhangela bona abakhona kathesi, omnangagwa, ochiwenga, bonke labana bangena besusengontanga. Omnangagwa bangena ku-government belabo 30 years, 20 years, omjoyisi mjulu. So kuyasuyalisayo thina ukuthi singene in those spaces yikuyini.
Sike saxoxa nabantu abachiyeneyo kule Zimbabwe, abanye bathi babona ngani kungcono ukuba lo mkhokheli omdala ngenxa yokuthi ulolwazi oluthile mayelana ngemva esingathi ngesingisi i-history yelizwe, njalo babona ngani umuntu omdala nguye ololwazi oluthile mayelana ngokukhokhela ilizwe. Bengisola ukuthi uphosele amazwi akho to abalombono onjalo.
Engakutsho okokuqala ukuthi ilizwe libuswa nge-history. Ilizwe libuswa ngama-ideas abuya ngesikhathi soneso, ngama-ideas ayi-responda to izinto ezenzakalayo kuleso sikhathi. So awunyeke ubusa ilizwe ngoba wena ukwazi imbali. Imbali ayisiyo ebusayo, imbali i-capacity le-potential olayo yikho kubusayo. So nxa wena ungela ukukhalipha kokubusa ilizwe, nxa ungela ukuhlakanipha kokubusa ilizwe, nxa ungela ndlela yokubamba inotho yelizwe, awunyeke ubusa ilizwe ngoba ukwazi imbali yokuthi kwadutshulwa amakhiwa ngo-700. Ayisikho lokho esikukhangelelayo thina abatsha. Thina abatsha esikukhangelelayo ukuthi kube lo muntu ozaqalisa ukusitshela ukuthi i-technology yethu kumele isebenze njani. Uyakwazi wena ukuthi kulikathesi kule sikhathi lendaba ze-fifth industrial revolution ezenzakalayo, iZimbabwe angeke ithola iswelakala in these conversations.
Hayi Ashley, isikhathi sesesishiwe ngumangoyi bafo. Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina kubalaleli bonke.
Ngithi mina ilizwe lethu kathesi liku crisis enkulu kakhulu endleleni eziningi, politically, socially, economically. So kufuna ama citizens aqalise ukuraise ama voices abo. Ngakho ke asambeni out in our numbers, si register ukuvota, participate on the day and vote on the day. Si different e vote yethu siya phambili ngoba akula muntu ozasinika ama solutions elizwe lethu ngaphandle kwethu.
Umnumzana Ashley Phunye, ngobona ngizokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Citizens Manifesto, ubexoxa ecingweni loMike Hobe eseHarare. Umongameli Joe Biden wele Melika wethula umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Union namhlanje ntambama, ekhangelelwe ukuphatha udaba lokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngupracity Jeremiah Nsithi. Asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lela ngokuzilalela.